siyabonga Chris Losandra siya lamukela mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesine emhla ka 10 ngompalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelela ukuthi uhulumende weZimbabwe nguyo osolwa kakhulu ekuhlukumezeni ilungelo loluntu. Sizakhumbula ama-80s ku-ground, sikhumbule omrambathini, sikhumbule ukutshaya kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu, abalwe lamalungelo besola uhulumende ngokuqhubeka isephula amalungelo oluntu.
Nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhayo, yikho nxa usiyahamba lapho ukuzahamba khona umgwaqo uyabuzuthi umgwaqo lona uye ngaphi. Ikansili yefuze ikuningi.
Ngesikhathi kunanzwa amalungelo kaZulu lamhla, umunicipal wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Ukuxotshwa kweziphathamandla zebandla leZANU-PF ukuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mugabe esithi akumiswe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu i-Human Rights Day namuhla, abalwe lamalungelo labamabandla aphikisayo besola kakhulu uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokuqhubeka engahloniphi amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhokhelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leZimbabwe Lawyers for Zimbabwe Human Rights NGO Forum ziqhuba umhlangano eHarare sikhuluma nje lapho ezihlaziya khona udaba lolu zigxile kakhulu kusisekelo sombuso esitsha. Amagqwetha atshengise ukukhuthala kumzabalazo amalungelo lonyaka azaphiwa imvuzo ngemva kwalomhlangano. Embikweni wayo inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithe ukungahlonitshwa kwamalungelo kuqhubeka kusiba kubi eZimbabwe, okungamazwi agcizelelwe njalo libandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuhlonipha lokuqakathekisa amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Sukusela uthatha ozibuse ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ungathi akuqakathekanga ikakhulu from uhulumende weZimbabwe. Esikunanzelelayo ukuthi uhulumende weZimbabwe nguyo osolwa kakhulu ekuhlukumezeni ilungelo loluntu. Sizakhumbula ama-80s ku-ground, sikhumbule omrambathini, kumbule ukutshaya kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe. Khangele nje ngokubandlululwa kwabantu esingathi abampofu abangelalutho, ukubandlululwa kwabesintwana, lokubandlulula kwabomama. So i-human right, nxa ungathi uyakukhangelisisa ungathi eZimbabwe ikhangelwa njengelakishari, ayikhangelwa njengento edingakalayo, ikhangelwa njengaliya into engahlonishwa masu kwenzakala ezinye izinto. Okwamanje eZimbabwe human rights violation ngathi maningi kakhulu evela kuhulumende.
Kuziphi inhlangothi, ngoba siyazi amalungelo ayachiyana, kungaphi lapho ongathanda ukubona uhulumende elungisisa khona ukuze kuthiwe ngempela eleZimbabwe seliwahlonipha amalungelo?
Sizaqala ngengatsha zehulumende i-Human Rights Commission. Ngiyakhumbula ukuthi kube kwakhulunywa ukuthi kuzaba le Human Rights Commission umsebenzi wayo angikawuboni awukazithi obala angazi kwenzakalani kulelo hlangothi. Bese ngikhangela kungatsha zikahulumende ngikhangela amasosi lamapholisa ungathi yikho lapho okulenkinga kakhulu ngenxa yokuthi amapholisa lamasosha asuke enze umsebenzi wawo ekhokhelwa uhlangothi bezombangazwe. Basuka benza umsebenzi wabo bekhangela ukuthi ubani ngaleli bandla, ubani kasuwaleli bandla. Ngakho amapholisa lamasosha bengathi ayasilela kakhulu emsebenzini wawo ngenxa yokuthi bona baziphatha sengathi bangamalunga ezanu-P F ukwedlulwa ukuthi bangamalunga kahulumeni.
Kunjalo nje abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi kulutshwana okungathakazelelwa nguZulu weZimbabwe ekugqitshweni komkhankaso wokuqeda udubo lodlakela owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence lanxa ilizwe lile mithetho emihle. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhankaso walonyaka wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi From Peace in the Home to Peace in the World, Make Education Safe for All. Kodwa inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ezingene umhlangano wokubonisana ngokuqhutshwa komsebenzi wokusifeza lesi sihloko owenzelwe emahofisini omanyano we-Women Coalition in Zimbabwe zithi kulutshwana okufezwe lonyaka ngezizathu ezimbalwa. Unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma owenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit WIPSU uthi kusobala ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ukugcwalisa iziqondiso ezikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba.
So kuqakathekile ukuthi lathi sike sithathe i-5 minutes sithi hayi kukahle ukuthi emaphepheni elizwe lathi ukuthi sibe khona sibe ngabantu abakumapolitiki siyabona ukuthi kukhona. Osokuseleyo lapho kulempi ekakhulu yimpi yokuthi njengomuntu lawe uzibone ukhona uhamba ungena sibili emhlanganweni owufunayo ukwanisa lawo ukuthi uzibone ukuthi uyakwanisa ukuthi uyeqe from lapha to lapha to lapha ufike lapho engxenye lapho lesifiso khona yinto esibona njengani iyasibisela ngamuva.
Isiqoqela unkosikazi Ngoma ethi kumqoka ukutholiswa kwabesifazane amathuba okukhokhela kwezombusazwe lohulumende kuqale phansi emabandleni kuze kuyefika kuhulumende ngokwakhe.
Ngoba kuyenzwa ngabanye babo abanasifiso sona leso. Sinasithi political will, i-political will meliqale khonale ema-political parties. Ikulumende yokwanza ukuthi abambele okunye, but khonale ema-political parties mele kuqale khona. Ngoba inkulumende at the end of the day, inkulumende ebanjanisayo ngani? Ngama-political parties. So ama-political parties ethu siyawacela sibili ukuthi labo bakwanise ukuthi baqalise ukuthi bazibone ukuthi let's have sikhangela ukuthi bona bayayenza yini abamele ukuthi bakuyenze.
Ukube lokhu edonsa inyawo uhulumende ukulungisisa imithetho ukuze ihambelane lesekelo sombuso, abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane laba bathi ngokunye okubuyisela muva imizamo yonke esiyenziwe ukulinganisa amathuba owesifazane eqhubeka encindezelwa ikakhulu osemaphandleni. Kunanzwe njalo usuku lokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-World Human Rights Day lona olunanzwa lamhla phansi kwesihloko salonyaka esithi Our Rights, Our Freedoms Always emhlanganweni munye owenzelwe emahofisini e-Women Coalition of Zimbabwe emzini we-Avondale West eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngesikhathi ilizwe linanza ilanga lamalungelo kaZulu lamhla umunicipality weHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu duzane lemzini weHighland. Umunicipality uthi abantu laba bakhe izindlu zabo endaweni engavunyelwayo. kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisole kakhulu inyathelo leli zisithi ngabe umunicipal uqale wadingela imuli lezi indawo zokuhlala engakadilizi izindlu zazo. Sixoxelo Councilor weHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Yes, ziyadilizwa sibili ngoba abantu laba bayabehlezi phezulu kwamapipe esiwedla amanye amanzi abanye phasi kwama-cables ezesa so amanye ama-wetlands. Ikansula yenyeke yayiphongukana ibakhangela abantu besenza into ezinjalo. Yebo ikansula yayikhona bengena khonapho kodwa-ke babezenzela santando ngoba ikhona i-ofisi yayibaprotector. Khathesi i-ofisi yangkhona leyo ayisafuni isi yakwenzwe ngomthetho. Ngiyabona lo president wacina sethi ha khathi lapho kuyakha abantu njani ku-airport road indlela ebuya labantu yena wayengakwazi but yatesi usekubonile ukuthi khona khonokho abakuyenzayo akuyenzi ukuthi khona siphumelele. So ziyadilizwa so lezi zinto ezinjalo
kodwa isisekelo sombuso welizwe sithi khona nxa abantu bezadilizelwa izindlu kumele ziqale ziyakhiwe kumbe baqale batholelwe lapho abangahlala khona. Lithini linalo?
Kuliqiniso nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhayo. Yikho nxa usiyahamba lapho ukuzahamba khona umgwaqo uyabuza ukuthi umgwaqo lona uye ngaphi. I-council yefuze ikuningi nxa ile development efuna ukuyenza yaqala ikwakhele for sure ibisidiliza kodwa-ke lo-ke azaphiwe ngumuntu uma zihlalela even yekhaya uyaphiwa ngusabhuku awuphuke uyayakha nje lalapho kugereza khona umfula uyayakhaizindlu yakho emariseva ungena planning lapha kusesikhiweni fuze abantu balandele umthetho ungalandela umthetho into azikuhluphi.
Kanti vele ubona ungani kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba ukuze abantu bengaziboni sebesengozini njengale?
Into ekhona kuphela ukuthi khona uhulumende abone ukuthi khona abantu abamsekelayo bonabo kabathathe umthetho ezandleni zabo kabalandele umthetho bengabaprotesti nxa besenza into embi ngoba yabona ukuthi amasota namapholisa bayayiveda ama-areas wona lawo ngabomu. Into engayenzwa ukuthi khona umuntu wonke kalandele umthetho.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Elebotswana selivumile ukuthi likhanya lingaphumeleli empini yalo yokulwisana lokungena kwezizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje iBotswana isifake ngitsho lamasosha ukulinda ecingweni lohlukanisa amazwe omabili, iningi leZimbabwe liqhubeka liseqa okungekho emthethweni ngenani eliphezulu. Sekhuluma nje ilizwe leli liqhubeka liphindisela emuva beZimbabwe abedlula inkulungwane lamakhulu amathathu i-1300 ngenyanga bengena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Kule mizamo efana lokuhlawulisa abangena elizweni ongekho emthethweni emngceleni kodwa bakha phansi ngemizamo yabo. AbeBotswana baqhubeka bethule ngobuningi bebalekela isimo somnotho esiqhubeka sisiba munyu ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. IBotswana phezu kokucela imihlangano lenkokheli yeZimbabwe isiphelelwe ngamasu okuqeda uhlupho lolu. Abanye beBotswana bathi akwengezwe abomvikeli abafana lamasosha kanye lamapholisa emngceleni. Umnumzana Mompati Thakane uthi noma nje kulindwa emngceleni lokho akwenelanga njalo kumele kwengezwe ikakhulu abebutho.
I think the government should tighten their patrol along the borders because
ukubona kwami iproblem has been ipatrol. Amasosha apatrolling ngobuningi abafaka amasosha iproblem yonke le izaphela.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Joseph Tirelo ukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi athele ejele abatholakala bengena elizweni ongekho emthethweni esithi ukubahlawulisa akusizi.
Ukuthi kuthiwa ngabe nxa besidiphothiwa besiyangale bafike babhadale imali bacharge imali that's why bebuya easy. Nxa kufanele nxa kuye kuthi kufanele seBotswana nxa ungayangale ngobutsotsi nxa usibuya i-6 months eje.
OweZimbabwe unkosazana Siphesihle Ndlovu uthi kuyadingeka ukuthi iBotswana iqale ukuba loluhlu lwalaba abangela maphepha ohlala eBotswana mhlawumbe ingabasebenzisa ezigabeni ezifana lokulima kanye lokwakha lapho abeBotswana bamadolo nzima ukuthatha limsebenzi.
Kuyadingeka ukuthi amazwe omabili ahlalisane phansi mayelana lama-immigrants mhlawumbe adokumentwe ukwenzela ukuthi asize angene kundawo ezinjenge-construction lako-agriculture khona akuba lusizo kulokubonakala njengamasela.
kodwa umnumzana Mbonisi Madlala yena ubona isixazululo siphakathi kweZimbabwe hachi eBotswana. Uthi uMongameli Mugabe kumele alungise isimo somnotho ngophazima kweso udabulo luyabe luphelile.
Kunzima khona uhulumende weBotswana siwazama amacebo wonke over the years, amasocha, amapatrol, amabhiza. I think okuzanceda ukuthi isimo seeconomy seZimbabwe sibe ngcono.
Umbono kaMadlala uhambelana lokanduna uThabiso Jakalazi osesiqinqini seJakalazi emngceleni weZimbabwe leBotswana. UJakalazi uthi sebeqala umkhankaso labanye babo kweZimbabwe ukuze balwisane lokudalwa kwamacala kanye lokuquma umngcele ongekho emthethweni. Kodwa laye uyavuma uthi uma isimo somnotho sisala sisonakala eZimbabwe kulutshwane abungaguquka. Abanye njalo bathi eleBotswana lalo kalibe lozwelo lisungule lalo uhlelo olufana lwenzungu leSouth Africa olama special permits. Olokwenzela ukuthi obabe lomusa kunani elithile lakwabanye amazwe babhaliswe ukuze balethe intuthuko elizweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Life Talk asihluzeni bomama lamhla sikhangela ukugqitshwa komkhankaso okuqeda udlakela or 16 days of activism against gender based violence kanye lelanga lamalungelo oluntu lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabakade bebalekela amapholisa amdingela icala lokuphatheka kumbhuqazwe ka-1994 kwele Rwanda useze watholakala ekwele DRC. Uladislas Intagazwa yena owake waba ngumeya ngomunye wabajojozela ukubulawa kwabantu besithuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Inhlanganiso zomhlaba zithi kunengi okusamele kwenziwe ukuze amalungelo oluntu alondolozwe ngemfanelo emhlabeni jikelele. Ukuxotshwa kweziphathamandla kubandla leZANU-PF okulokhu kuqhubekela phambili kusukela ngomnyaka odluleyo sokuthiye uZulu edideke ingqondo ezibuza ukuthi kuyini okungabe kusenzakala. Imibuzo le iza ngemva kokuba uMongameli Mugabe ethe laye kuyamkhathaza ukuxotshwa kwenkokheli yaleli bandla. Izolo idale le-Central Committee lixotshe abathathu ababalisa owayengomphathintambo kahulumende uMnumzana Sylvester Nguni, kwamiswa njalo abayisikhombisa ukuba ngamalunga ebandla. Kodwa uMongameli Mugabe usole ukuxotshwa kwabantu laba esithi amalunga ebandla kumele akhulumisane njalo agumisane umlotha. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano omkhulu webandla ozaqutshelwa edolobheni leVictoria Falls. Lanxala umhlangano ongayisiwo ukukhetha inkokheli kulokuphithizela kulandela imbiko ethi sekulamaxuku amabili, elinye likhokhelwa ngomsekeli kamongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa, leli khokhelwa ngonkosikazi Grace Mugabe. Amaxoku la abikwa idoniselana kubangwa amandla ukwenzela ukuthi uMongameli Mugabe engasuka esikhundleni amaxoku la angene embusweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lePeople First uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yes, okunanzelelekayo okukho kwenzakalayo ukuthi kune one center of power kwiZANU-PF, kumbe into iZANU-PF ngumuntu oyedwa uMongameli Mugabe. Yikho konke okufuna ukuthi kwenziwe uMugabe kwenzakala. Abantu abaxotshwayo uMugabe uyafuna baxotshwe, kodwa-ke ngayisesebantwini sezakhanya-ke njengenkokheli-ke engafuni ukuthi abantu baxotshwe ngoba bahlukuluzwe, kodwa-ke yena uyabe kwamukele usuke ngekhaya kukhokhelelwa ngumama uMrs Mgadi. Yikho ngibona ngani nje lapha na bekhuluma ipolitics into yabeyazi ukuthi abantu baqhuthe nabalokho belandelelwa bexhuthwa emva kokuxhuthwa kwabomjuru. Kuyabe sekubonakala ukuthi lokho bevusa amakhanda lokho befuna ukusebenza labomjuru. Labo babonakalayo ukuthi hayi sebeqholisa abancinga kawaxhuthwa beke lolokho besuspendwe benjalo. So lena yindlela yokuthi-ke bangavusa ikhanda-ke labo abaphekelana-ke nojoyethi mjuru.
Mnumzana Mhlanga, uyavumelana laye yini ubaba uNdlovu?
No, I think i-position kaNdlovu is an exaggerated position. I-situation eseZimbabwe kathi sikuthi ilizwe libuswa ngumuntu osebhugile. Ngesilungu singathi phecelezi he's a man who really is not in sync with the AMA developments within his party. So i-center lekhunywa nguNdlovu futhi le-one center of power actually cannot hold anymore. Now nxa ingasakwanisa ukuthi i-center le ibe yiyo engaxhasa iphathi leyo ukuthi iye phambili, we are bound ukuthi sicine sesibona into ezinjengazona ezesezenzakala. Ama-factions esebizana amagama ngendlela abizana ngawo, okuyinto ekade singayazi eminyakeni engu-15 ngathi phose edlulileyo, bekungenzeki lokho ngobe umgabo esese-alert ngeminye iminyaka before 15 years. Umgabo was very alert. Kukhona sokusenzakala konke lokhu ngoba what is happening. So akufanele simu-understand umgabo as the institution and si-understand izanu in that regard. Singayi-understand izanu ngaleyo ndlela kuza senza sizwisise futhi ukuthi vele lapho ehlose ukuya khona kungaphi, ngoba eqinisweni elikhona kurongo kakhulu ukuthi sibone umisisi Mgabe uGrace kungani nguye who actually is riding and driving this big monster out of Zanu in the person of Mgabe. Singayikhangela ngaleyo ndlela kuLuzi. The truth of the matter is uMgabe laye as it stands kathesi useyi-victim yama positions and actions akhe awathatha some years back, and also useyi-victim yokwehluleka ukuthatha izinqumo ngesikhathi lapho ayekwanisa khona ukuthatha izinqumo. Kathesi uMgabe kasakwanisa ukuthatha isinqumo, vele kasacabanga he's a cabbage uphelile. We must understand it. Kakwanisi ngisho lokuhamba uhambe babayila, le mind yakhe la isi babayila. Asume ukuthi umuntu lwana is still as alert as indlela yiyo yona iminyaka le eminye edlulileyo. I think we are over exaggerating this analysis.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu, ubaba uMhlanga lapha uthi yena hayi kavumelani lawo.
Ye kuhle ukuthi singavumelani, kodwa-ke sengisithi nxa isithi nya exaggerator lami ngifaka engubona ngayo la ifaka endlela akubona ngayo. Izanu PF is Mgabe and uMgabe kathesi njengobe sitsho sivumelana la ekuthini izinto eziningi asazenzeli sezisenziwa ngumama uGrace Mgabe umkakhe. Yikho ezilong ezi uGrace khonaphana nomgabe khonaphana, uGrace uyabe senza izinto, uMgabe abesekuye bamntwini asekaphozise athi hhayi asifuni abantu benzesiwa, sifuna abantu yobenzesiwa. Kodwa kuground kusenzakala kuyisigetwa ngumkakhe onguGrace onguye esingathi kathesi urana izanu PF. Izanu PF kathesi nguGrace oyiranayo akulamunye umuntu.
No, Matota, I could not bring the problem. You are giving rest too much credit, man. I've written and acted that way. What we clean is a corner, what the one is running and run on Grace. It's not true. Grace is part of a big clique that is running Zan. In fact, generally, if you really do turn back and do Grace, who knows that in a tattoo moves. Ugrace vele is far from Gutatumbus. And you must understand ukuthi abantu clique kuZanu is aware of all these things. Ukuthi the best is to hoodwink wonke umuntu avaleka amehlo akhangele uGrace. UGrace abe yi-target so that kusasa libe ne-black horse ezathutsha from nowhere ezatheka over umbuso. It has happened everywhere in the world. Ungakhangela even kuPutin engangeni, the guys were actually in ku-situation ka-Yeltsin. Baba ku-situation enjengaleyo, umfazi ka-Yeltsin eyounger than efana le-situation ka-Grace. They did exactly this. I-decision yokuthi uPutin is going to take over i-power yakhen sisenziwa abantu besendegeni beflyer from New York besize lokuze besiya eRussia.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. Okwamanje asizweni imbiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Takatheni Mpalakazi ngomnyaka 1948 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu mahlayana abangahlomanga ngemva kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II yethula isinqumo sokuthi kukhankaselwe ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele eseUniversal Declaration of Human Rights. Kusukisela ke ngomnyaka 1950, iUnited Nations yaqalisa ukunanza umhla ka 10 Mpalakazi njengosuku lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lonyaka ilanga le International Human Rights Day liphawulwa ukunanza kweminyaka engamashumi amahlanu kwalotshwa izivumelwano ezithi ese International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ngakho ke ngaleli langa iMelika ikhuthaza amazwe womhlaba ukusebenzelana ngokuphathelane lokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele.
Leo bekuyimbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje solubaphuzele usuku lwangesonto abalandeli benguqu lapho kuzadibana khona iqembu leHighlanders lelechikenini kufinal yenkezo ye-Easy Call Cup. Kubika uJoseph Njanji.
UMacLeod Moyo ngumsekeli omkhulu weqembu leChickenini ongaswelakaliyo enkundleni nxa leli qembu lidlala. Kuthela lapho abadlali baleli qembu sebephiwa imendulo zokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba se-PSL laye wathola eyakhe. Umfoka Moyo ozibiza ngegama lokusoma elithi MacLeod Moyes uthi yena iqembu leChickenini ngensonto lizaphakamisa njalo inkezo ye-Easy Call ngemva kokunqoba ele Highlanders.
Hambonani i-better team izawina. Hayi, ngitshela ukuthi i-better team izawina. Yona i-team engcono iyazazi ukuthi mna ngihamba ngeChickenini ba ngoba i-team yethu i-organize njalo idlala ngcono kule Highlanders okathesi.
Umfowabo kaMacLeod uMbonisi Ndlovu yena ongumsekeli weqembu le-Highlanders uthi abafana bebhosi okuzamele bebophe ziqine ngesonto njengoba bezadibana leqembu elisanda kuphakamisa isicoco seligi.
Ayifanya njengesanje nje wasidlala ama-champion yathi uma esilungisele siqine sibi siyedlala ama-champions and futhi sesinikele sikudlala sibe le-chance odlala sibe le-something esikhwameni silapho.
Iqembu leChickenini belizidabhuzela uqembu leHighlanders kumasizini amabili edluleyo njengoba lonyaka iqembu leChickenini linqobe leBhoso nge-2-1 emdlalweni wokuqala weligi. Wathi kuwesibili lanqoba njalo nge-3-2. Nyakenye iqembu leChickenini linqobe kumdlalo owodwa kwathi omunye uphele zingutshikilo bhanqa. Limbali yedala uba umlandeli weqembu leChickenini uBronnie Makhalima ethi iqembu lakhe lizakhulela leBhoso lakufinal yenkezo ye-Easy Call.
Ngoba iHighlanders of course we've seen ama weaknesses yabo, we've beaten them before, but this time I know ukuthi they will come with a different tactic. Thina we are always attacking. We've got the best strikers in this country, abangeke bemelwe ngamanye ama defenders. Especially sesikhangele weakness of our Highlanders defenders, I don't think they will stop those boys.
Ubaba uClever Somumbumpofu ngumsekeli weqembu leHighlanders njalo uthi yena leli qembu kumele linqobe ngesonto ukuze liqede umnyaka lileli kuphetheyo ngemva kokuqhuba nzima kumidlalo ye-PSL.
Hayi, mbona zami zalo umdlalo uzadlalwa njengoba amadoda ayehlangene evele ngalapho koBulawayo. Bona kodwa okathesi bengikhangele ithi iHighland ingawina. Hayi, ngendlela engibona idlala ngayo le Dynamos kukhanya hayi bayikhangeleli inkomisho la baqedisa izinto beloludo ukuze kukhangelelayo. But hayi, kusiko kokudlala la iChickenini iyadlala. So sizabona ngakho ngesanto.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezingamachumayethu abamunembili 80,000, ukuthi elizadliwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Abadlali beqembu leHighlanders abathi uEric Mudzingo kanye lo-Obert Tarumbwa kabasoze bephatheke kumdlalo wangesonto ngoba bejeziswa inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba betshengiswe ikhasi lombala olithanga kabili emidlalweni eyedluleyo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye mzulukandaba, kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Ngesikhathi kunanzwa amalungelo oluntu, umanisipala wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Kwaneleke okwalamhlanje. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo, lilale.